abanye abantu bathi lesi senzo sibakhumbuza umphuqazo wegugurawundi ezabelweni zemathebeleni lenkabazwe ilizwe lezimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Amathotha kahulumende abulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngumbhuqazwe lo. Omunye wabasola kakhulu okusanda kwenzakala eHarare ngumnumzana David Nkomo othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende osehlale embusweni okwesikhathi eside kangaka usebenzisa ibutho ukuthi abulale abantu abangenacala.
Lokhu akusomntu wokuqala senzakala mfowethu. Ngo-1983 iZanu yabaqeda abafowethu emathebeleleni. Kuyinto ezifa usizi ukuthi uhulumende sengaze abe lolaka lokuthi abulale abantu bakhe.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana iPhethile Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu othi kumele uhulumende ahlolisise okwehlele abantu abadutshulwa ngamapholisa njalo lokuthi ibutho leli lalingaphansi kukabani.
Sithi akube le-investigation, ma kube le-command lapha kusho ukuthi u-commander in chief is not fit ukuthi ebe lokhu ephethe isikhundla leso njengo-president. Kusho ukuthi sethathelwe amandla over amasosha okuyingozi kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Umnumzana Mnangagwa wafisa ukuthi udaba lolu luphendle ngabantu abazimeleyo ukwenzela ukuthi kuvele egcekeni ukuthi ngubani watshela ibutho ukuthi lingenele emgwaqweni libulale abantu. Umnumzana Kenneth Moyo uthi la ngamazwi omuntu nje odinga ukuthakazelwa nguZulu njengoba ukhanya engani ukhala ngelihlo elilodwa.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Sihambakwe kuGrawundi Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza uMnangagwa.
Ongunobhala wabasakhulayo kubandla leZanu PF umnumzana Munathe Mdudza uthi okwenzakala ekupheleni kokhetho kubalela indaba ezadingisiswa njalo awuqondanga ukuthi lezi zinto zikhulunywe zingakadingisiswa.
Okuningi nje okwenzakalayo especially mhlaka 1 August lokunye nje okuningi yizinto ezenzakala emhlabeni sikwaziyo ukuthi izinto ezitholakalayo kodwa ngeke ngakhuluma kakhulu ngakho ngoba upresident yena upresident uMnangagwa sikhulumile ukuthi as soon after his inauguration uza set up i-commission ezakhangela into lezi ukuthi bebone sisi ubedingisise ukuthi yikwini okwenzakalayo ubani owayenzani ubani owayenzi. So we cannot comment on izinto ezingakadingisiswa i-commission le eza set up ngupresident. And then also indaba zihamba kwe-commission we cannot talk about it now. Upresident asikhulumeni ngakho upresident se-inaugurated.
Amazwi ashiyeneyo athi kuyayangisa okwenzakala eHarare lapho ibutho elilokho likhona emphakathini. Mina isidu sevenisa eHarare ngu-Gibson Pepe.